ayiSenegal isenzele kuhle kakhulu njenge team yeAfrica isijabulisile kakhulu lathi ike yasithokozisa sibe lethemba ukuthi hayi ngendlela abadlale ngayo izaya phambili ngoba besingacabangeli ukuthi ngatshaye Ecuador ngendlela ayitshaye ngayo sibonile nje even ama statistics abesisho ukuthi Ecuador yona itshaye 9 shots kodwa ibele 4 on target iSenegal yatshaya 14 shots kodwa yaba le 3 on targets inhlandla yokuthi ezingu-3 zingenile zonezi sikuthakazelelayo ukuthi hayi bakwanisile ukuhlohla bakwanisa ukuwina hayi ngendlela abadlale ngayo mina mbona hayi bazahamba phambili bazaqhubeka I think bangafika la ku-semi final ngithakazelela ukuthi ukhoach wabo usisi sekulesikhathi eside belayo and ukhoach wabo lo hayi ngiyathemba usefundile okuningi usewine labo i-Africa Cup of Nations useke uhamba labo njalo World Cup ukumgcina kwabo hayi kusebenzile ngoba hayi mbonayo sesiya phambili ama-tactics layo usefundile usekwazi ukuthi when you get to those stages how do you deal with those issues ngithabe kakhulu ngiyathemba la ma-Afrika amaningi athabe kakhulu ukuthi iSenegal iwinile and izaqhubekela phambili ithemba likhona
phakathi kwamanye amaqembu ase-Afrika la likhona yini obona lidlulela phambili njengeSenegal
anginethemba ukuthi iMorocco la izasenzela okuhle kusiya phambili ngendlela abadlala ngayo laphana le-Belgium beyitshaya besingakhangelelanga kodwa bakwanisile ukuthi basitshengise ukuthi hayi lathi siyakwanisa asifikanga nje ngokulahleka lapha hayi sifike ngoba sidlalile basitshengisele ukuthi hayi into le bangayenza kuhle iGhana layo ishayile ngiyakhumbula nje sikhuluma ilanga leliyana ngisithi hayi iCameroon leGhana bangasenzela kuhle and kusuke kwaba njalo iCameroon kusuke yabanjwa kodwa 3-3 iGhana la yakwanisa ukuthi nqobe and ngendlela abanqobe ngayo hayi kulethemba lapho ukuthi yahamba laphambili mina ngiyayithemba indlela abadlale ngayo hayi I think they will go further.
Yiliphi iqembu obona liphakamisa inkezo ye-World Cup?
Hayi ithe iqala i-World Cup nje mina bengikhangelele i-Brazil le-France bekukhanya ngani yiwo amaqembu ahambela phambili and ngendlela abadlale ngayo amagame abo okuqala awesibili hayi abazange bangidisappointe bangitshengisile ukuthi hayi kungaba yibo abahambela phambili abangayithatha le nkezo Brazil le-France hayi mna mbona ngani yona lawo amaqembu ayi-2 elinye labo lizayithatha inkezo leyo.